ukuqala sinokujama kakhulu ngokulahlekelwa ngabantu ngengozi enje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu iqakathekile, abashayeli bemgwaqeni kufanele balandeleze.
Njengekomiti yedale lephalamende ekhangelane lokuhamba kwezimota, kuyini elikwenzayo ukwehlisa ingozi zomgwaqo?
Njengelunga lekomiti ye-transport sina sisebenzelana lamaqembu atshiyeneyo transport ikhangela indlela ezinga-introduswa ukuze ama-accidents ayimalutshwane emgwaqweni la. Okokuqala, sasike saxoxisana le-Ministry of Transport and Infrastructure ukuthi na imota lezi ezithwala abantu kube lama-devices okuthiwa ngama-speed limiter ukuze zinga-overspeed emgwaqweni la. Okwesiyananzelela amabhasi wona la bemhlophe yabe i-speed limit amabhasi kuhayela ifanele ingadluli 8 kilometers an hour. Kodwa uyabona ibhasi zisama 120, 140 intova layo ifanele ihambe nge-speed esifanele. Sibuye okwesibili indlela abashayeli abafundiswa ngayo, kukhanye ngani abanye bakhona bathola incwadi zokushayela ngendlela ezingayisiyo ekhona ku-CIJ. Indlela ezinjalo uyabona ukuthi udriver wakhona i-accident ebesikhuluma ngayo owe-Honda Fit somshova engenye omunye wakhona khonapho kaqedisisi le mthetho yomgwaqo ukuthi kufanele umuntu ayenze so ayenze so.
Amapholisa athi ezinye zengozi ezibe khona ngaleli khefu bezibangelwa ngabatshayela abatshayela bengelalo unanzelelo, kanti njalo bakhona abanye abatshayela abadale ingozi babulala abantu babaleka esingathi ngama hit and run. Uthini ngalokho?
Into embi kakhulu leyo. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi lesi sekhefu abanye abatshayeli batshayela bedakiwe okuyinto enza ingozi zibe eningi emgwaqeni. Amapholisa ngathi mina okwamanje abala equipment efaneleyo eyeneleyo ukuthi benze ama-breathalyzer test emgwaqeni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende akubone ukuthi amapholisa ayathola i-equipment efaneleyo